tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 22 kumabasa 2018 nguntungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ulinda Masariva wabalilunga lephathi ngesikhathi abantu abaningi abakhuluma kathesi bengekho ngezinyaka yabo 2000 iqalisa ukungena eBulawayo South.
Kulandela ukuchothozwa kwalo ngokupha izikhundla abantu ababikwa bengayisiwo malunga ibandla abagoqela unkosazana Linda Masarira, icele leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lithi lenze lokhu ngemva kokuguqula isisekelo salo sombuso.
Sizahamba sibhode all over the ama-provinces wonke kuze kube lemihlangano siwathele formally. Already so qalisile ama consultations la.
Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uthi uhulumende seqalisile ukukhulumisana loZulu embuza ukuthi uyafuna yini ukuthi ilizwe libuyele kumanyano weCommonwealth. Silempumela yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Lingayikatshana balandeli beHighlanders silendaba ezimnandi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Icele leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lichotozwe kakhulu nguZulu kanye labanye abasekeli balo izolo kulandela ukukhethwa kukankosazana Linda Masarira ukuthi abe yisikhulumeli saleli bandla. Abakusolayo lokhu bathi uMasarira kayisilo lunga leMDCT ngakho obengamelanga angene kulesi sikhundla. Bathi njalo abanye abakhethiweyo emhlanganweni weCongress oqhutshelwe koBulawayo ekade bengamelanga baphiwe izikhundla ngumnumzana Nixon Nyikadzino, yena osengunobhala jikelele webandla kanye lomabhalane wogatsha lwabesifazana uLinette Mudewe. Kodwa embikweni eliwethule namuhla leli bandla lithe abathathu laba bakhethwa ngokusemthethweni njalo bangamalunga. Lithi ngaphandle kokuthi bebengamalunga liguqule isisekelo salo savumela ikakhulu uMasarira ukuthi abe lesikhundla. Sixoxele sikhulumeli sikaMakhuphe umnumzana Witness Dube.
Umama uLinda Masarira wabalilunga lephathi ngesikhathi abantu abaningi abakhuluma kathesi bengekho ngezinyaka yabo 2000 iqalisa ukungena eBulawayo South. Wake wahlale wange njalo waye active kupolitics, wake wahlale Harare njalo active kuMDCT. Kodwa ngamanye amalunga-ke aqala ukungahambisani kahle kahle ngenhlelo zephathi. Ngomunye kwangena even la kubandla le-PDP ngesikhathi obabutenda ibithi bephuma ku-MDCT ekhokhelwa ngubabuSangirai, oba wangena lakho zama ukunanzelela ukubana i-constitution iyalandelwa yini, i-democracy iyalandelwa yini. Ngomunye walaba abantu akade besipha izixwayiso ngasese. Kathi-ke kwasokunanzeleleka ukubana ku-constitution yephathi ukuze kungene labanye abantu, ngoba linanzelela ukuthi emphakathini kulabantu abaningi esingathi ngama-special interest groups, kulabanye abantu abangaba nje bengekho kuma-structures ephathi, but kuyikuthi kukhona okuqakathekileyo abangakupha ezivalu or okungaba ligugu ekuqhubekiseni phambili izinqumo zebandla. Ngakho-ke ibandla lethu le-MDCT lokho likwenze lingakhangelelanga yena umama uMasarira, but likhangeleli ukubana kuzamele kungene abantu abangeke bangene ordinarily, abanjengaba ngabantu abakumelela abantu maybe abaphila belokugogeka, abantu abalezi nto ezithile nje eziningi ezingafuneki ukubana iphathi ibaphe indlebe, ibaphe ithuba.
ngamanyamazi dube ngxangu thola kuhle uthi liguqule isisekelo sombuso wenu yikho nje abantu abafana labo Linda Masarira belitholile ithuba lokungena.
Ikho sibili okwenzakeleyo.
Udaba lwabo Masarira labanye bakhe lolu kalusoze luliqothele abalandeli ngoba bakhona abanye abakhono nayo ngalo.
Hayi, abakhono nayo abalihle kanyana. Singathi ngama-delegates akadevela e-South African province kuphela ababalisela u-youth chairperson wakhona, u-organizing sector wakhona, lo munye akade i-delegate from e-Johannesburg district.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe yena okhokhela elinye lamacele eMDCT. Umanyano we-MDC Alliance uqhubeke ngemihlangano yawo yokukhankasela ukhetho oluzayo namuhla. Umanyano lo ubusenyanga eManicaland lapho umkhokheli wawo umnumzana Nelson Chamisa akhuthaze khona abantu ukuthi bavote ngobunengi kukhetho oluzayo kukhitshwe ibandla leZANU-PF embusweni. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi uhulumende wakhe kakaceli ukubuyela kumanyano wamazwe ake yabuswa iBhilithane oweCommonwealth ngoba esafuna ukukhulumisana labantu beZimbabwe azwe ukuthi bayafuna yini ukuthi kubuyelwe kulinhlanganiso. Kubika uEzra Chisaspanda.
Umnumzana Moyo uveze lokho ngemva kokuphatheka kwakhe emhlanganweni weCommonwealth eLondon ngeviki edlulileyo. Ube enxuswe ngeleBhilithane ukuthi azebuka imicimbicimbi ebisenziwa emhlanganweni lo kanye lokuhlangana lenkokheli zamazwe akuCommonwealth.
IZimbabwe inxuswe kuCommonwealth umzana Boris Johnson. Yikho mina ngibuye umhlanganweni lo weCommonwealth. Kodwa unxuswa lokho ayisiko ukuthi sesiyilunga le-Commonwealth ngoba uyakwazi ukuthi saphuma njani ku-Commonwealth.
Umoyo uthi abantu beZimbabwe yibo abakhipha iZimbabwe kulinhlanganiso ye-Commonwealth kodwa iqinise ukuthi nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe owenza lokho engazange akhulumisane loZulu.
Uyakwazi ukuthi saphuma njani ku-Commonwealth, sakutshwa ngabantu. So whilst thina sikwanisa ukuthi sibuye sifake iapplication eku Commonwealth sichiya abantu ngemuva abayiwo abathi hayi phumanini lapha kuyongalunganga. Yikho ke iposition esilayo ngeyokuthi sifuna ukungena ku Commonwealth kodwa siqale siyenza ama consultations labantu wenza ukuthi basinike imvumo sebatshele futhi bathi asiboni kule nkinga engaphambanisa ukuthi singene uCommonwealth.
Sibuze umnumzana Moyo ukuthi kahle kahle imumono yabantu melana ngokubuyela kumbe ungabuyeli kweZimbabwe kuCommonwealth bazayithapha kanjani.
Hayi, abantu phela anti sizahamba siye sibhode all over the ama provinces wonke kuze kuye le mihlangano sibatshele formally ukuthi yikho lokho. So this is what Chela, but already so kalisile ama consultations la.
Simbuze njalo umoyo ukuthi uthini ngokungavunyelwa kwezizalwane zeZimbabwe ezingaphandle kwelizwe ukuthi zivote ukhetho oluzayo.
Ama Zimbabweans firstly banenge phandle la. Kuyenzela umhlophe ukuthi oqala babe thumezela izimali kweminyaka efuna ukufika 20 besenza ukuthi impilo zabantu ekhaya zibe lula. Besenza ukuthi abantu bayelatshwe. Besenza ukuthi abantu bahambe ezikolo. So sithi thina bame leZimbabwe ngesikhathi lapho kade kuzima khona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekubeke kwacaca kaningi ukuthi uzimisele ukubuyisela eleZimbabwe kumanyano weCommonwealth. lebintane lalo likhanya lisenza konke elikwenelisayo ukuhuga uhulumeni kaMnangagwa. Imele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Yebo mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo. Vulo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala khonapha eMelika zibuthene eMaryland izolo zithakazelela ilanga likazibuse ele Independence. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa lo sibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutsika labo bebekhona emkhosini lo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele sinye sezizalwane zeZimbabwe ebesisemkhosini lo umnumzana Mkhokheli Spa Siziva.
Into emnandi kakhulu ukuhlangana sikwejise kungalabandlululo. Siyabuzana nje ukuthi kodwa-ke i-direction yeZimbabwe kathesi siyibona njani, khanya sonke kasilayi ani.
Kodwa abaningi bathini?
Abantu abakwazi ukuthi kuya ngaphi, ngoba bonke abantu abanye lapha iningi engilizwa lapha likhuluma ngokuthi labo president bekhulu bodwa. Kodwa-ke sekumele sivotele okhona, ngangazi ukuthi siyabe sesimele sibalekele ukuthi silandele okuyikho okusemthethweni, angazi sibili abantu abalashiwa lokuthi. Ngoba uyabona abantu into eyenzakala lapha ukuthi I don't think it's the same perception lapha esebantwini abasekhaya kanye eZimbabwe. Abantu abasekhaya baselebrate ukukhitha umgadi, kodwa-ke lamhlanje sebesithi khona sesibuswa ngamasosha, angathi bathi beselebrate babengakwazi ukukhithwa lisosha.
Wena ume ngaphi khonapho nxa sikhuluma ngokhonokho?
Nxa sekumele ngivote sibili, mina ngathi ngiyavotela abakhangelele i-interests zami.
Ezinjengani?
Mina ngivela koBulawayo, ngiyakwazi ukusigugura undi konke. Sikhuluma ngezinto ezenziwa nguhulumende wethu ebantwini bakithi ezikhona kathesi ezingaseyigugura undi, kodwa isiyigugura undi entsha.
Umnumzana Mkhokheli Siziba isizalwane seZimbabwe esiphatheke emkhosini wokuthakazelela ilanga likazibuse oqhutshelwe eMaryland khonapha eMelika izolo. Ngengilifake kancane ezandleni zikaGibbs Dube njalo esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Kangelo kokobe tunamasiwa betetela mazo
usenziwe
manje tunamasiwa we
tunamasiwa
owangusenziwe manje.
Njengoku lithembisa kwami ngeviki ephelileyo, siyaqhubeka ngodaba oluzima kakhulu, udaba lokudingela abantwana umtshado. Ngiqhubeka ke lamhlanje ngilonkosazana Isabel Dlamini lomnumzana Matthew Nketa usabhuku eGweru.
Ngesilayo lapho ukuthi ababakazi bakhona asibaboni lanxa ngapha singapha. Into esilayo abazali bathona besemsebenzini, abantwana bathona bebodwa. Siya emsebenzini sithatha abantwana sibahambise esikolo, so abantwana bagcina sebelamanye ama-culture awezinye indawo. So ukuthi umntwana uma usumtshela ukuthi yenza lokhu kwesinye isikhathi kuyahlupha. La masiko bagcina le siko selingasafanani lele khaya, ngoba ngapha into zakhona zithiyele. Inkinga enzima.
Pho-ke baba Nketa, ekhaya khona kusakhona yini ukuthi obabakazi bayahlala phansi labantwana bebalaye bebatshele konke khonokho? Kuba omunye athi mina angilaywa ngubabakazi onje onje onje.
Khona lokho sekuya kufiphala kucasha babadule lomphakathi. Kodwa thina esikhuthaza ezamasiko sithi obufakazi munye ngamunye umuntu obabekazi lapho akhona sathathe indawo yakhe umntwana osemazweni othi babekazi kuwe wenisele lapho eZimbabwe lungisisa batshayele ucingo ubatshele ukuthi ngokwesiko langakini kwenziwa so ukwenzela ukuthi bena babekazi ungazali ulecala empilweni kuthi abantwana balahleka ukhona dlala indima yakho wonke umuntu ongubabekazi enze okwakusenziwa ngobabekazi bakudala o-ani
madlamini so-ke lina njengoba kuhlupha kangaka ukuthi lidinga obabakazi lento ezinjalo pho abantwana bazasilela ngaphi ukwenzela ukuthi bagcine besenda kumbe bethole intombazana ezilungileyo
silenkinga enzima yikho ngitsho nje ukuthi abantu abethu bagcina sebehamba babe befisa ukuchada but ukuthi behlanganela labantu abangachada labo kunzima yikho begcina sebehambe ema-dating line bedinga amajaha ngoba ukuthi okunye ukuthi baphenduke bezekhaya bengakwazi ukuthi ma abantu thina abazali singabancedi ngoba ukuncedisa bayakufuna labo bakhula balahlekile nxa bengancedisa ukuthi lathi abazali nxa ukwazi ukuthi kulomuntu othembekileyo kule jaha elithembekileyo lali jaha elingasoze lidlale ngomntwana bantu ngoba abantu amajaha abanye labo kathesi ngapha babadlala ngabantwana babantu lanxa abantwana babantu befisa labo abesifazane abafuna ukutshelwa amajaha ngapha nxa befika abanye bagcina sebegijima lamankazana amaningi especially ngapha bengafika amakhiwa yibo abakhombisa abesilisa ngapha bengafika ngapha abanye obaba labo bagijima amankosazana esilungu so omama besale bengasela bantu labantu abethu begcine bengasela majaha othi bechade ngawo so silenkinga inkinga enzima le esilayo
ye siyambuza umadlameni kodwa isikhathi sesiphelile so-ke njengoba-ke esitsho lapha-ke umadlameni babangikhetha esithi hayi okunye okuhluphayo amajaha lamantombazana begcina begijimisa abamhlophe into ezinjalo pho-ke kuyayenziwani ukuthi phela isiko ligcine lisiba khona ngicela ushaya ngamafitshane sibili
bakunikeze umuntu indawo yakho ubabekazi wayengubabekazi noma umntanakhe kamne wabo eLondon yena ubabekazi eselapho esigodini batshelwe ukuthi umntakanewenu ngapha usefuneka usebona umuntu wakhe ubabekazi adlala indima yakhe labangathiwa ngaphandle kunjenje kubonakala nje ngoba ubabekazi abo sebegoqa izandla ngobale kuthiwa kabasatshelwa katshelwe noma engumyanga katshelwe adlale indima yakhe njengobabekazi egumeni
ye phose lokugcina madlamini ngamafitshane mama
lami ngiyavumelana lo baba into esingayenza ukuthi kunje latho obabakazi ihlale labantu abethu sibakhuze but labo obaba behlale labantu ababa besilisa bebakhuze kwenze ukuthi sibakhuthaze ukuze babone abantu abangachada nabo ngoba imichado labantwana abantwana bakhona abacina sebethiywa bengelaboyini kunzima abantu ingane zikhula zingelabazali
okwalamhla sima lapha-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge unkosazana Isabel Dlamini lo mnumzana Matthew Nketa ongusabhuku egwelu woluyivalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
singene kuhlelo lwabasakhulayo lo Mike Wobe
yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike obe kuliviki sesibuyela kwezombusazwe sixoxa lo munye wabasakhulayo okhangela ukungena kukhetho kulomnyaka laye ukhangelela ukuba lilunga ledala lephalamende emele isigaba selobhengula Njube constituency lamhla sixoxa lo mnumzana Reynard Ncube masambeni kuye siyezwa okuningi Ncube ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana unjani
hayi mina ngi-right baba kunjani kuwo
hayi mnumzana mina ngiphilile ngiyathaba ukuba lawe kuhlelo lamhlanje
hayi kubonga mina lami ngiyajabula ukuparticipate lami ngikhulume ya ehlelweni lona
so Reynard usufakile isithombe ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook usithi it's official Reynard for MP uyangena kukhetho kuluminyaka awungitshele ngamafishane ngalokho
ya leyo liqiniso lami ngithe njengomuntu ozalele eZimbabwe abona nami kufanele ukuthi sengileminyaka evunyelwa umthetho yaselizweni ukuthi uma usuleminyaka engamashumi amabili lanye uyavunyelwa nawo ukuthi ugijime kulowo mncintiswano ngokundlela la ukwanise ukuthi uconteste so ngalokho ngibone kufanele nami ukuthi isikhathi sesifikile njengabantu abasha njengomuntu omutsha ukuthi kube yithi esibusayo kube yithi esiguqula ilizwe lethu akusekho lokhana ukuthi ababusi bakusasa bathi kusasa yakhona yiyo esifikile
kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokungena kukhetho njalo ukhangile ukuletha umehluko onjani esigabeni sakho?
Ya into enginanzelileyo ngikhula khona lapha nami esigabeni sona leso elokuthi ngibakithe njele ukuthi since ngimncane ngisafunda lami e-primary ngangingena ngaye e-high school ngaqeda ngaye e-university angikaze ngabona kusiba notshintsho kumbe kusiba lento entsha ngisho lebhakani lomgwaqo elitsha akaze ngilibone. Into engiyibonayo kusiba lutshintsho lutshintsho engathi luguquka into zisifa into zidilika kusiba lama-pothole. Engiyibonayo i-government loba ngithi i-city councilor bayebe bemende emgwaqo kuphela kodwa kungabi lo tshintsho olukhona. So ngathi ya le yinto engiyibona ingihluphile leyo ngabona kufanele ukuthi ngi-contest ngikwazi ukuthi ngibise utshintsho umuntu layo ozelweyo ebone kusiba le nto entsha kumbe kuba yi-talente elitsha kumbe kuba umgwaqo omutsha.
Njengoba eningi labadala babona izinto zobukhokheli ikakhulukazi kwezombusazwe njengento eyabantu abadala, ubona ngani uzahlangana lodubo njani kukhetho lolo?
Ya into ekhona ngathi ngathi iculture ngoba ngeke ngabhodabhoda ngizama ukuzwisa abantu ngikhuluma labadala ngikhuluma lentsha kule culture liyayo yokuthi abadala vele abanezimali abadala laba abanezinto ezinkulu laba akuyiba abanezimali njalo abashaya abangahlali ebantwini kodwa behlala ema-suburbs bona adulayo le abantu sebejayele ukuthi bona kube yibo abangenayo labo badala njalo into engiyizwileyo ukuthi kwesinye isikhathi abadala abanezimali njalo bayesatshwa nxa sebefika lapha. So umuntu wakhona nxa sungamqathanisa nami yena usuka ebe sengani selesithunzi. Kodwana into enginazeleleyo enginika nami intshuntsho yokuthi izakhamizi zezigaba zethu sezikhathele ngalaba badala ngoba imali yebo yebanayo kodwa sebenazelele ukuthi imali leyi ibabhenefithi lutho bona njengezakhamizi. So sebefuna nabo umuntu ohlala kibo umuntu ozisinduko zabo umuntu ofana nami.
EHarare abasakhulayo sebe lo manyano okuthiwa yiPOVO noma People's Own Voice. Yini umbono wakho mayelana lo manyano lo?
Ya, le yinto eqakathe kakhulu njalo yinto engathi iyasilela kithi lapha ekubulawayo. Kodwa siyazama, kathesi ngike ngakhuluma nabanye abantu abasha abafuna nabo ukuyi-contest ezigabeni zabo. Omunye ngulayitshene Ndlovu ufuna ukugijima emagwegwesi sesibambisana sincedisana. Siyanikana ama-idea lapha nalaphayana. Omunye futhi ngumazibisa kodwa lo ufuna ukuba ngukhansela osesigabeni sami ngathi vele ngumakhelwane wami.
Renard wathi ngibambe umlomo khonapha mfokababa isikhathi yiso sesibalekile sidliwe ngumangoyi bafo. Masiqhubekele phambili ngalingxoxo ngeviki ezayo. Mthwakazi omuhle, masidibane ngeviki ezayo lapho sizaqhubekela phambili sixoxa lo mnumzana Reinhard Ncube ongisakhulayo okhangela ukungena kukhetho kulumnyaka encintisa esigabeni seLobengula Ncube constituency. Uncube uzasitshela okuningi mayelana lomkankaso wakhe. Olevalisayo umthwakazi omuhle nguMike Hove bafethu lilale.
Siyabonga Mike. Soku isikhathi sokuvuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngifuna ukukhangela enye indaba okokuthi nxa isiza kuwe kwezinye isikhathi abanengi siyithatha ngendlela engalunganga. Ngathi kumbe kwezinye isikhathi kuyinto enceda umuntu ongumkhokheli kodwa nxa ungakunanzeleli ungabe ukubeka eceleni. Lapha ngikhangela ngokuthi ukuthatha njani nxa omunye umuntu ekuchothoza kumbe nxa kuyikuchothoza kodwa kungaletha ukuxwayiswa. Umzekeliso omuhle esingawukhangela eBhayibhelini kuku-Exodus, hlangana lo Mose ephuma eGibhide egcwalelwe ngabantu ababebaningi. Lapha sinanzelela ukuthi uMose nguye abantu babesiza kuye ukuze bethole yonke into. Ake siyakwazi ukuthi kwakuphuma abantu abafika inani lama-3 million. Ngakho kumbe kwayeukuthi kumbe abantu balwile umuntu lo lomakhelwane wakhe wayesiza kuMose. Kumbe umuntu utshontshela inkomo wayesiza kuMose. kumbe umuntu ufuna ukuthi ahlangane loNkulunkulu wayesiza kuMose. Umkhulu uMose ayelawo. UMose wayelo babazala kwakhe okwakuthiwa nguJethro. Ngakho sihlangana lapha kuExodus chapter 18 embuzo uMose sithi uhlalelani wedwa abantu bonke bemi kuwe kusukela ekuseni kuze kuhle na. NgokuExodus chapter 18 verse 14 wayembuze semchodo sikati kwenzelani lokho. UMose wathi kuyisezala kungoba abantu beza kimi ukubuza uNkulunkulu nqabe le ndaba beza kimi ngahluleke phakathi komuntu lomakhelwane wakhe ngibazise imithetho lemilayo kaNkulunkulu. Ngakho uJethro wasesithi kuMose ungawenzi lokhu kodwa indaba ungakhethi amanye amadoda angakuncedisa. Nxa sikhangelela indaba kaMose ekhuluma lobabazala wakhe uJethro, uMose wayengakuthatha ngokuthi ubabazala uyangichothoza ngendlela embusa ngayo abantu. Kuthi ukuthi uMose lapho engakwazi ukuthi qalisa ukulwa nobabazala wakhe, kumbe qalisa ukubuza umfazi wakhe ukuthi hawu ngotshela ubabakho, kumbe qalisa ukuthi akutsho ukuthi ubabakho ufuna ukuthi amandla asuke kimi aye kwabanye abantu. Kodwa siyananzelela engathi izindlela ezinlutshwane umuntu angazenza nxa ufuna ukuthi kuchothozwa ngabantu kumbe ukuxwayiswa ngabantu kukuncedo. Okokuqala ukuthi kumele uzibuze ukuthi indaba umuntu lo ekhulume linto uyikhuluma ngenxa yokuthi ulo mhawu, uyikhuluma ngenxa yokuthi ulolunye ulwazi nengalalo, kumbe uyikhuluma ngenxa yokuthi uzama ukunceda ngoba engxenye elolwazi olunye mina engalalo. Siyakwazi ukuthi isikhathi esiningi labo abatshayelayo nxa ukhangele ngefasteli lapha kanti kulesinye isigaba sokuthi uyakungananzelele okokuthi nxa kulomuntu otshova ibhasikili eceleni kwakho lokumgcoba ungamgcoba ngoba kulesinye indawo yefastele yakho lapho ongaboni khona. So kutho ukuthi umuntu oyinkokheli kulezinye izinto ayabe engaziboni. Ngakho okokuqala nxa njengoba ngikhulumile ukuthi umuntu okuchothoza kumbe umuntu ezama ukuxwayisa uthathe ngendlela yokuthi ukuxwayisisa ukuthi into leyi ivelela ngathi umuntu le ndaba esitsho njalo. Okwesibili kumele uzinike isikhathi sokuthi ukukhangele into leyo umuntu uyake ukuxwayise yona ngayo. Into leyo iyangisiza kumbe uyamphambukisa kumbono lo endlayo kumbe umuntu lo uvele uyawumana. Ukuxwayisisa uzinike isikhathi ukuthi umuntu lo ezethi into leyi kutho ukuthi into leyo ingangisiza yini entweni le engiyenzayo. Lokhu ngokwesibili okuqakathekile. Okwesithathu ukuthi kumele wenzise inqumo. Siyananzelela ukuthi uMose laphana wavuma ukuthi hayi umlayo kababazana wakhe uJethro uqinisekile, ngakho wakhetha amanye amadoda wawancedisa ukuthi bebe yibo abakhokhela izigaba. Wasesehlukanisa u-Israyeli waba yizigaba lezigaba. Kutho ukuthi wayenza isinqumo ngalokhu ayekuzwile. Kutho ukuthi lawe nxa kumbe kungikhaya kumbe kulapho osebenza khona kumbe kusesigabeni sakho nxa omunye umuntu ekuchothoza kumbe umuntu ekuxwayisa ungathathi ukuchothoza ngesikhathi sonke ukuthi yinto embi. Kwezinye isikhathi engxa umuntu lo yabe letha olunye ulutho ongalunanzeleliyo.
Kuyigqibe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu esithandazela abalaleli bonke ukuba ubasize kulabo abayenza izinqumo nalabo kumele benze izinqumo ngokuxwayisa lokhu abakutholileyo kumbe ngezinto abazenzayo kumele bazitshintshe. Bancedise Baba, ngegama likaJesu, ngoba umoya engcwele yiwo okwanisa ukusinika umzwangedwa, yiwo okwanisa ukusiqhweba usitshengise izinto esiqondileyo kumele sizenze. Ngegama likaJesu yathandaza, amen.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mfundisi. Asibe sonke njalo ngeviki ezayo.
Soye kakhulu lami ngikhangelela uhlana labalaleli iviki le elandelayo.
Lapho besivuselela umoya silo mfundisi usenisipanda. Siyabonga mfundisi, silethemba libusisekile. Impumela yemidlalo yeKhasilaka Premier Soccer League edlalwe lamhlanje imikanje. Highlanders 3 Shabani Mine 1, Capes United 1 Dynamos Dimbare 0, Chapungu 1 Herentals 0. Uziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-MDC elikhokelwa ngonkosazana Thokozani Kuphe lithi likhethe unkosazana Linda Masarira ukuba isikhulumeli salo ngemva kokuguqula isisekelo salo sombuso i-constitution. Kwaneleke okwamanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Asihlanganeni kundaba zekuseni ngesikhathi sika 6:30.
Sibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.